ubekwe lamhlanje uNS Maphepha Sibanda yena owadlalela iqembu leHighlanders wadlalela iqembu leCapes United wabuya njalo waba ngumanager weqembu leHighlanders lapho athola khona isicoco zeleague title ezine wabuya njalo waba nguchairman weHighlanders lapho athola khona isicoco seleague title esisodwa nguyeke wacina ukubana athole isicoco leso eseleague title esitholela iqembu leHighlanders uMaphepha uke waba njalo ngumanager weqembu lesizwe elama-Warriors
okuyibo abakhulume kulo umbuthano abamqoka ngobani
uminister wesigaba sakobulawayo umama uJudith Ncube okhulume kakhulu ngokubana abantu bakobulawayo kumele babambane bathuthukisane njalo bangazazondelana omunye obekhona okhulumileyo ngumeya wakobulawayo uSolomon Mguni yena laye othe uMaphepha obeyingcitshi kwezomdlalo wenguqu yikho nje iqembu leBulawayo City FC lakubona kufanele ukubana bemfake abe kubhodi yeBulawayo City njalo ubuye waqonqosela ukubana njengecitizen enkulu yakobulawayo bakubone kufanele ukubana ayengcwatshwa eLady Stanley Cemetery lapho kungcwatshwa khona abantu ababe beyenze kakuhle kobulawayo uMaphepha ungomunye walabo abanye abakhulumileyo ekubekweni kukaMaphepha kugoqela uMP weVungu yena owake waba nguVice President weZimbabwe Football Association uOmega Sibanda yena ochothoze kakhulu labo abalahlela khatshana uErnest Maphepha Sibanda zakhumbula ukubana ngemva kokubana abe nguchairman weqembu leHighlanders kulesikhathi lapho angazange avunyelwe khona ukubana ancintise ukuba ngu-chairman ngemva kokubana abantu beHighlanders besithi kulezi mali ezingahambanga kuhle ngesikhathi lapho iHighlander ithengisa iplayer yabo u-Obadada Rumba lapho ayesiyadlala khona phesheya kwele Belgium ngakho ke uSibanda obasolile kakhulu labo abantu lanxa engabaqambanga abangazange banike uMaphepha lelo thuba omunye obekhona okhulumileyo ngu-Lawrence Phiri yena owakwaba laye ngumanager weHighlanders ukhulume kakhulu ngoMaphepha ethi wadlala laye wabuya wamanager ngesikhathi esadlala lapha kwele Zimbabwe kwabuya njalo kwakhuluma uZenzo Moyo yena laye owadlala kuqembu leHighlanders elaqala ukuthatha i-league title ngo-98 belomaphepha labanye nje abadlali ababekhona kulona lelo qembu leHighlanders bebekhona
bona abeqembu leHighlanders batheni ngaye
akuzange kube lesikhulumi esikhulumileyo sivela kuqembu leHighlanders akuzange kube lesikhulumi esibuye simelele iPSL azange kube lesikhulumi esibuye simelele inhlanganiso yezifa singazi njengoba abantu bebe-restricted ngendaba ze-COVID-19 mhlawumbe yikho okubangele lokho kodwa asazi ukubana kungabe kuyini okwenze ukubana lezi zikhulumi ezivela kulezi inhlanganiso zingabi khona kodwa kukhanya kube ngumsebenzi ohambe kakuhle njalo abantu bebehlabela bethokoza kungabantu abakhuthaza becelebrate impilo kaErnest Maphepha Sibanda yena uMaphepha ube ngumuntu obethakazelela ukuxoxa kwejise labantu njalo wenze kakuhle ukubana yenelise ukubana yayilenda zithole izicoco ze-league title lezi ezibe nezilandelana laye wazothola njalo esengu-chairman njalo uthe esesiyabhubha ubese ekubhodi yeBulawayo City lapha ade bancedisa khona ukubana eBulawayo City FC ibe liqembu elikhulu kumdlalo wezenguqu kukhangele ukubana ke labo ake wasebenza labo bona labo abe-Highlanders abaka-98 abadlali bakhona bathembisa ukubana bazaqhubekela phambili ngemsebenzi ngamaphepha ngokubana bebe le-award yama-junior players abazayinikeza kumdlali wama-juniors oyabe yenze kakuhle khonapho kuprovinsi yakobulawayo bekhangelele ukubana bethuthukise njalo beqhubekele phambili ngomsebenzi lo umaphepha akade ekwenza. Yikho ke okwenzakeleyo lamhlanje endaweni yase amphitheater lapho okube khona le service kwazokuthi umsebenzi omkhulu wokumbeka wasusiba seLady Stanley lapho okubekwa khona abantu ababe benze kakuhle kulona leli idolobho lakoBulawayo.